Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 15 Ntulikazi 2022 ngoKSTV. Endabeni zethu lamhlanje.
Sithole ama cases angu 44 esiwalapileyo ema clinic. Kade kulabadala abangu 33, abantwana abangu 11, abaleminyaka engaphansi kwe 5 years old. Sitreate abangu 43.
Umanyano sokuqhamuke umkhuhlane wesikhudo elokujini lephumula.
Lolu daba luqinisekile sibona i-report ye European Union iqondile sibili ngoba.
Umanyano we-European Union uthi ukhetho oluzayo alusoze luqhutshwe ngemfanelo njalo ngendlela ekhululekileyo xa uhulumende weZimbabwe engekela ukuguqula indlela aphatha ngayo ukhetho. Kuwoza Fridays lomculi osakhulayo uLondile Muzomhle Siwela wazakala ngegama lokuthi nguLondi. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulo msakazo. Sokuqhamuke umkhuhlane wesikhudo elokujini lephumula North kobulawayo. Lo mkhuhlane ubikwa usuhlasele izakhamizi ezedlula ikhulu eziguqela umntwana oyedwa olaliswe esibhedlela sempilo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakobulawayo zithi sezihlalele evalweni kulandela ukuqhamuka kwesihudo elokitshini lephumula North. Isakhamuzi sephumula North unkosikazi Flora Ncube uthi
bembanje isihudo manje sengisilile bengihanjwe ngalatha ekliniki ephumula.
Isikhulumi sikamunisipali wakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngalesi sihudo.
Umkhuhlane wesihudo siqala ukuzwa lapha kobulawayo ephumula mhlaka 11 July 2022 lapho sabona khona njengecouncil abantu abangu 20 bafika eclinic sithe sibuzisisa watholakala ukuthi 132 households or the imizi engu 132 babesithi bake babalayo idaria but bebesebepholile bengahambanga kuyathola uncedo eclinic. Mhla ka 12 July 2022 sithole ama cases angu 44 esiwalapileyo ema clinic. Kade kulabadala abangu 33, abantwana abangu 11, abaleminyaka engaphansi kwe 5 years old. Sitreate abangu 43, sahambisa ngkhaya bonabo abangu 43. Wasusiba nomntwana oyedwa oleminyaka emibili ohambe esibhedlela empilo.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ekhuthaza uZulu ukuba abilise amanzi engakawanathi.
Izakhamuzi ziyacebisa ukuthi zibilise amanzi uma ebuya elephunga kumbe elekhala engayisiyo esijayeleyo. Okunye futhi siyacebisa ukuthi phange uya emaklinika kumbe endaweni lapho singathola khona uncedo.
Kusanjalo kungakhathalekile lokuqhamuka kwesihudo, ikhansili iqale lamuhla ukwabela uZulu amanzi ukuze awathole ngemva kwensuku ezimbili. Lokhu bathi kubangelwe ukudubuka kwempompi ethwala amanzi adonswa edamu lencema elisesigodini. Amanzi azavalelwa izakhamizi kusukela lamuhla kuze kuyefika umhla ka 21 kuyona le inyanga. Inkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngodubo lwamanzi.
Idolobho lakobulawayo lizavala amanzi ngomasabhabhu athile kulezi suku ezibuyayo ngenxa yembangela ezimbili. Okokuqala, sibe le pompi edubukileyo esingathi i-raw water mains ethatha amanzi ewasusa kumncema esigodini iwaletha e-criterion bedside lapha esihlamba khona kumbe esigezisa khona kumbe esitreat-a khona amanzi njenge-council. Lokhu kusho ukuthi akusela manzi angenayo kuma-reservoirs ngenxa yokuthi siyalungisa le mpompi edubukileyo. Indawo ezaba-affected ngabantu abathola amanzi avela e-criterion water reservoir labanatha amanzi avela ku-6J abanye ku-rifle range Magwegwe and Hillside Reservoirs. The water shedding is Kalayo, Kalamchaga 15 July 2022, Kuzogefika 21 July 2022. Estand was Isakamizi, which is a team near Council, Isikadil U7 Ulung is a name Pompey to Bugle. Let us see about putting a little shell or lost Billy, or those are affected Amaya Amasapa, Esilus Amakesi. Ayinqima lapha esithola khona amanzi wethu. Uma sikhangela iprogram yethu ekuthiwa yiBulawayo Water and Sewerage Services Improvement Program, iBSWIP, eyiyo iprogram eyasipha imali yokulungisa i-infrastructure yamanzi lesuwa, ukulungisiswa kwamagetsi lapha esiphampa khona amanzi kwakunguyinye lohlelo oluphakathi khonapho. So iproject leyi isifika emaphethelweni, sebefanele ukuthi bevale ngathi istation amagetsi ukuthi beyenelise ukuqedisa umsebenzi lokuthi befake amagetsi upgrade way.
Isakhamuzi sakoBulawayo esihlala eluveve umnumzana Melusi Moyo uthi okudanisayo ukuthi ukhansili akazidubi ngokubathumela isaziso sokuvalwa kwamanzi ngokuphangisa.
Siyezwa sibili lathi abantu bakhala bakhala, kodwa lathi sihlangane lakho khona lokhu ukuthi ekuseni sithi siyavuka sithola kula manzi, kodwa thina sebe sikwazi ukuthi amanzi ahamba kule langa lakhona esalingwa ngu-City Council le 24 hours. So manje kathi sesimangaza siphonga ukuthi sebona sokuvuka kungela manzi. So yikho sesihlangana la kuphela khona lokho, kungani kuyasikhathaza, asikwazi ukuthi manje senze njani ngoba la manzi asigcinanga thina ezindlini. So sesicabanga ukuthi le mkhuhlane ingaba khona ngoba akulamanzi ezindlini.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi impilo yezakhamizi zakoBulawayo isihlala isengozini ngokuhlala amanzi evaliwe okulakho ukudala imikhuhlane.
Vele ukuswelakala kwamanzi kubulala abantu for ezinjenge dysentery, cholera, izihudo nje ngokuhlukahlukana kwazo zihambisana lokuswelakala kwamanzi endaweni.
Uhulumende ngakwelakhe icele uthi uphakathi wohlelo lokuncedisana lekhansili yakoBulawayo ukutholisa amanzi ahlanzekileyo ngokufaka impompi ezintsha ezithwala amanzi ahlanzekileyo langcolileyo olubiza amachumi amathathu lasificamine mibili ezigidi zamadola eMelika yesikwelede abayiphiwe ngabebhanga le-African Development Bank. Imele umsakazo weStudio 7 yakoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umanyano we-European Union uthi uhulumende weZimbabwe enikela ukuguqula indlela aphatha ngayo ukhetho. Ukhetho lomnyaka ozayo alusoze luqhutshwe ngendlela esuthisayo njalo ekhululekileyo. Isixwayiso lesi sikugwalo olwethulwe yilomhlangano namhla oluhlaziya okungahambanga kuhle kukhetho luka-2018. I-EU ithi umumo okhona okwamanje awuvumeli abamabandla aphikisayo ukuthi bakhankase bekhululekile. Ngokunjalo ithi kunengi uhulumende okumele ekulungisise phambilini kokhetho luka-2023. Ithi njalo phakathi kwezixwayiso zayo ezingamathumi amabili lantathu ezikhangelane lalokho ebona kumele kulungiswe, uhulumende usebambe okubili kuphela. Lumiko uza ngesikhathi abamamadla aphikisayo bekhala ngokuthi uhulumende seqalisile ukubahlukuluza nokubethusela phambilini kokhetho, kodwa abakubandla leZANU-PF bayakulandula lokhu. Sikhokhele ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Well, lolu daba luqinisekile sibona i-report ye-European Union iqondile sibili ngoba singananzelela impilo esiyiphilayo lapha eZimbabwe kakhulu nxa sesiya kulezo zombangazo. Kule ndlela eyokuthi i-ruling party ibandla leZANU-PF yilo elikhanya liyingxenye yokuthi lalo liyabe lifisa ukubana lingene kuma-election, kodwa ngesikhathi esifanayo futhi libe nguye ureferi wakhona. Ilihlupho silalo njani? Ungananzela kathe siyabona abantu xa ukuze kube le mhlangano naleyo ukuthi abantu ba-adresa abantu yamarali ya-aplaya emapholiseni, amapholisa ungananzelela akhetha athi kula marali ama-opposition uze kuthiwa hayi lingeke lahlala ngezizathu ezinye ezingazwakaliyo, kodwa yona iZANU-PF iqhubeke ihlala isiya phambili ngemhlangano yayo. Okwesibili, singakhangela yona i-media, i-public media, uzananzela ukuthi abantu bezanu basithatha bayenze into ephathi, kukanti ise-national, those are national media houses ibandla eli opposition kumama opposition anikwa amathuba okubana lawo azwakale khona abaxoxisane labantu ngokunye futhi sekunanzela ukhonoko bese sinanzela futhi yena iZack ngokwayo i-composition yayo kwananzela abantu suka phezulu khona le kunguye oyidwamelayo bangabantu abaphointwayo umongameli weZANU-PF njalo engupresident welizwe uEmmerson Mnangagwa kusitsho lokho kusho ukuthi vele uzabe sefake abantu bakhe and labo bantu abasoze bambikisa instead yabatshela okokwenza so ngokunjalo bese sikhala futhi lobudlongdlongo nje obukhona ukuhlukumezwa kwabantu ukuhlukuluzwa kwabantu kuthole kuba lezi gigaba eziba khona kube la ma-reports okuthi abantu bahlukuluzwe bathaywe abalinyaziwe amapholisa ayi-investigate kungani sehluke u-investigate ngenxa yokuthi bona abanikazi bamapholisa bona ababaphezulu abasezikhundleni eziphezulu vele bona bafakwe bandla leZANU-PF njalo beyingxenye yama-supporters abo ngokunjalo akulungiluzo so ke in short we are saying iZack is not independent
abeZANU-PF bona bathi akulalutho olubi ngeZack njalo bathi ikuqondile ukuthi abantu abalobudlelwano labantu abakuZANU-PF abafana lendodakazi kaKembo Mohati babe ngamalunga eZack ithi iZANU-PF akulalutho olubi ngalokho
yikho sikutsho ukuthi xa sithi thina ukhetho lwasebe zithethe oluzavumela usoza ba-friends esithokhonoko abona abo bantu asimangali banxa besitsho njalo ngoba vele kakho umuntu ongomnye lomuntu idonsela ingubo ngakuye kodwa eqinisweni asithi thina iZANU-PF lawo nxa yendlela abacabanga ngabo becabanga ukuthi ngako kuthiwa bona yabaku-opposition umumusho njalo kubamba kungaba njani so eqinisweni ukuthi bona badonsela ingubo ngakubo njalo kuyisisho sabo ukuthi kuhlale kunjalo kwenzeka ukuthi baqhubeke besembusweni izinto zingahambi ngendlela ezihamba ngayo ngoba bona besebenza abantu babo but eqinisweni sinxa usilanda into okuthiwa i-justice ngesikhiwa kuzananzela ukuthi awusoze ukuthi umuntu olama-interest entweni ethile ubuye futhi umfake ukuthi nguye okhokhela leyo nto abe ngukhomishina weZack akuhambi kuhle so uhlubo olukhona sibona ngathi nxa abantu bezanu-PF becabanga njalo hhathi basadinga ukuthi baye esikolo bayefundiswa bazwisise ukuthi amalungelo abantu aminjani nokuthi nxa kuthiwa into ayibe izimeleyo ukuthi beyindependent kutshoni basadinga ukuthi baye esikolo ngoba umuntu omunye lomunye lo mntwana omncane uyakusuka ukuthi hhayi nxa vele usufaka abantu abe-ruling party kuzenzana izikhundla usuhle wabulala into yongakuhlela nto izahamba kuhle ngoba bazabe bedonsela ngoba ngakuwe behlukumeza abantu befisa ukuthi bahlale besembusweni kunaphakathi
Umnumzana Ambrose Sibindi uhlaziya ezombusazwe. Kusenjalo ummeli wezengeza West Parliament njalo elilunga le-CCC umnumzana Job Sikhala wesemthethondaba njalo namuhla lapho obekuhluzwa khona isicelo sakhe sokuthi umahluli ophethe icala lakhe umnumzana Ngoni Nduna asuke liphathwe ngomunye. USikhala ubhekane lamacala amaningi akuqela elokuphehla udlame lokuvimba ingalo yomthetho. Unduna uza kutsho ngomvulo ukuthi uyasuka yini ekuthethweni kwecala leli kumbe kasoze yenze njalo. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi isithole imali yeneleyo yokuqhuba uhlelo lokuhlolwa koluhlu lwalabo ababhalisele ukuvota i-voters roll kanye lolokudweba kutsha imingcele yezigaba zabameli bephalamende lamakhansila ole delimitation. Isikhulumeli seZack umnumzana Jasper Mangwana utshele indaba eHarare namhla ukuthi bathole izigidi ezedlula amajumi ayisithiyangalombili zamadola emelika 83 million. Uthi imali ngeyokuqhuba umsebenzi wokulungiselela ukhetho lokudinga umongameli amalunga edala lephalamende kanye lamakhansela elizweni lonke ngomnyaka ka-2023. IZack ithi uluhlu lwe-voters roll okwamanje lulamabizo abantu abangaba izigidi ezinhlanu 5 million asebebhalisele ukuvota. Ithi yenelise ukukhipha amabizo asebabhubhayo kulolu luhlu abaphose befike inkulungwane ezilikhulu 96,284. Kulayidok namhla sikhangela ukufuthelana osokuqhamuke phakathi kwamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo, inhlanganiso ezimeleyo e-Crisis in Zimbabwe Coalition ibambe umhlangano labanye abeZimbabwe abahlala kule Botswana ukuzwa indubo ababhekane lazo njalo lokukhulumisana phezu kokhetho oluzayo. Iningi lithi liyafisa ukuyavota kodwa kwehlula imali kanye lokuthi abala maphepha aqondileyo okuhambisa. Kubika umqondisi Dube weStudio 7.
Emhlanganweni obanjelwe eHebron ngolesithathu abeZimbabwe bakhale ngokuthi bayahlupheka kwele Botswana. Abanye bathi abayinelisi ukufinyelela usizo esibhedlela ngengxotha bala maphepha, kanti abanye njalo bakhala ngokugijinyiswa ngabomthetho. Bathi balesifiso sokuthi bafike ekhaya ngomnyaka ozayo ukuyavota, kodwa njengakolunye ukhetho bangasuka behlulwe imali lokuthi abala maphepha aqondileyo awuhlala elizweni kumbe awuhambisa. Ekhuluma emhlanweni lemtatheli izindaba umqondisi we-Crisis in Zimbabwe Coalition Mnumzana Blessing Vava uthi bazwile izikhalazo zabeZimbabwe kwele Botswana.
Challenges that you know the access to resources, the access to jobs.
Abakhulume kakhulu ngendaba zokuswela amaphepha kanye lokwehluleka ukufinyelela inhlelo eziningi kanye lokuhlukunyezwa. Njalo okuqakathekileyo bathi bafuna ukubuyela ekhaya ukuyavota.
Kukanti umnumzana Modise Maphanyane omela umanyano wenhlanganiso phezu kwenkinga ezibhekane leZimbabwe iBotswana Civil Society Coalition Solidarity on Zimbabwe uthi kuyatshengisa ukuthi kungaba lodlakela olubi kukhetho oluzayo. Uthi ngalokho kumele inhlanganiso ezizimeleyo ziphakame zikhulumye ngalizwi linye.
One of the successes of our role as the KISCOS.
Kuningi esikwenzileyo njengenhlanganiso yokuphathisa abeZimbabwe. Sakhuluma ukuthi owayengumongameli umnumzana Ian Khama akhulume kakhulu ngenkinga ezaziseZimbabwe esikhathini esedlulileyo. Lokho kwaphathisa kakhulu.
Umqondisi wehlanganiso yobona ngelungelo loluntu eDetswane lonkosikazi Alice Mugwe uthi kuyayenziwa imizamo ukuthi kuphathiswa abeZimbabwe kweleBotswana ukuthi bayevota ngomnyaka ozayo.
It's very clear that there is a call for that kind of support again.
Sancedisa ngomnyaka 2008 ukuthi abantu bayevota kumgceke njalo ukuthi usizo lwethu soludingakala njalo. Sizabambisana lenhlanganiso ezifana le-Crisis in Zimbabwe Coalition.
Owenhlanganiso yebona abeZimbabwe kule-South Africa umnumzana Nqabutho Mabena uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu abangaphandle kwelizwe bahambe bayevota ngomnyaka ozayo.
Kuqakatheke kakhulu ukuthi izalwane zaseZimbabwe ezisemazweni afana leSouth Africa, eBotswana, eZambia zihambe ziyevota, ngoba nxa zingavoti angeke zibe zilokhu zithi zona zisola uhulumende okhethwe ngabanye abahlala ekhaya. Njalo futhi siyananzelela ukuthi izalwane zaseZimbabwe ezisemazweni ikakhulu akuSadak region yibo abathuthukisa umnotho waseZimbabwe, abathumela izimali. Yikho ke lathi siyagqugquzela ukuthi zonke izalwane zaseZimbabwe ezisemazweni kakhulu aweSadak zihambe ekhaya ziyebhalisela ukuvota.
Kulokhu kukhathazeka ukuthi udlakela lungaqonga isikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo, sekubulewe amalunga athile ikakhulu abebandla liphikisayo ele-Citizen Coalition for Change. Ukhetho luka-2008 olwaludlakela olukhulu iningi labeZimbabwe labalekela kwele Botswana lapho abathola khona ubupepheli. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ihlangane njalo leziphathamandla zogatsha olubona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSavron kwele Botswana.
Okwamanje othi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika. Umnumzana Anthony Blinken, umphathintambo ohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana labanye amazwe, uthi abantu kubele Cuba abatshengisela emigwaqweni ngontulikazi ngomnyaka ophelileyo abedlula amakhulu amahlanu lamatshumi amahlanu 550 bavalelwa entilongweni okweminyaka efika inkulungwane ezine 4,000. Lokhu kulandela ukuqiniswa kwesiqondiso zomthetho wePenal Code owenza kube licala ukuba abantu bechudoze uhulumende. Abasanda kuvalelwa entulongweni nguMichael Osopho Castillo, umculi werap, loLuis Manuel Otero Alcantara, laye ongumculi. Bathoniswa okungacaciyo yimthethwandaba kahulumende wakwele Cuba. UCastillo lo Otero Alcantara ngamalunga eSan Isidro Movement elabaculi izikhwicamfundo labanye abathi baphikisa uncindezelo lukahulumende njalo bakhuthaza ukuba abantu batshengisele emigwaqweni ngokuthula. UCastillo lo Otero Alcantara Bapuma kumabona kote becula ingoma yenkululeko ethi Patria yayi Vida kumbe Fatherland and Life yathakazelelwa ngabantu abanengi kakhulu enkundleni zokuxhumana. UCastillo wachaywa kabuhlungu ngamapholisa eNcitha kulandela ukwethula kwabo ingoma le kumabona kude. UCastillo labanye bakhe bathola isicoco seLatin Grammy Award ngokucula ingoma le. Ukucula kwabo kuphikisana lokwethulwa nguFidel Castro owathi Homeland or Death. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kuyayangisa kakhulu ukuvalelwa kukaCastillo lo-Otero Alcantara ngurhulumente oqhubekela phambili esephula ilungelo loluntu. U-Otero Alcantara wake watshela iMiami Herald ukuba urhulumente wakwele-Cuba wephula ilungelo loluntu, uvimba okwethulwa nguZulu njalo ukhahlameza abaphikisayo. Ekhuluma ngesikhumbuzo sokutshengisela kwabantu emigwaqweni nyakenye mhlaka 11 Ntulikazi kwele-Cuba, uBlinken uthi kumele bonke abavalelwe entulungweni bekhululwe. Uncome kakhulu abantu abalwela inkululeko kwele-Cuba esithi kulilungelo labo ukuba bekhethe urhulumente kaZulu hathi oncindezela abantu. Lilalele udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika. Wezemidlalo selifinyelele uyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba wenkezo AICC Men's T20 World Cup, iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi elamaChevrons.
Iqembu leZimbabwe liqale utshaya ibhola lakuthelela amaranzi afika phose amakhulu amabili 199 lilahlekelwe ngabadlali abahlanu, kuthi iqembu lePapua New Guinea seliphendula lenelisa amaranzi angu 172 lilahlekelwe ngabadlali abayi-92. Intatheli zindaba ezemidlalo uNation Gokwerera obephakathi enkundleni eQueen's Sports Club uthi kuyajabulisa ukuba iqembu leZimbabwe liza kuyancintisa lamanye amazwe kwimidlalo yezizwe zomhlaba.
Kade benze amaranzi amaningi kakhulu afika 199 ukuba kutournament yona leyi ngabo kuqala kubana befike khona phana, okutshengisele ukuthi iZimbabwe hayi itshengisele ukuthi ibilokhu iziba ngcono ngemidlalo ngokuhamba kwemidlalo, njalo kutshengisele ukuthi ikusasa leZimbabwe lihle kakhulu ngenxa yokuthi ukuyenelisa kwabo ukuthi bengene kufinali ukuthi ukuthi sebequalifyile phela kuma-World Cup e-Australia, okuba kuyinto enhle njalo okuyayenza ukuthi umdlalo wekhrikethi weZimbabwe kuma-T20 lawo ube lizinga laphezulu.
Iqembu leZimbabwe lizadibana leNetherlands ngensonto kudingwa intshantshu ze-ICC Men's T20 World Cup Qualifier ngemva kokuba iqembu leNetherlands linqobele United States of America ngama-wickets ayisikhombisa emdlalweni oqhutshelwe ebulawe Athletic Club. Siyikhangele umdlalo wenguqu, imidlalo yesigaba seCastellaga Premier Soccer League ingena kuviki yamashumi amabili lanye kulimpela viki, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Kumidlalo yangomgqibelo iqembu leZBC Kariba lizadibana leleCranbourne Bullets ngasenyamunga, iqembu leBulawayo City lizadlala leleTenex ngaseBarber Fields, iqembu leNgezi Platinum Stars lizancikelana leCapes United ngaseBaobab, iqembu leHarare City lizadlala leleTriangle ngaseNational Sports Stadium, iqembu leManyika Diamonds lizadlala leleRentals ngaseVenkere, kuthi iqembu leWawa lizemukela eleHighlanders ngaseAscott. Ngesonto iqembu leBulawayo Chiefs lizadlibhana leleChicken Inn ngaseLuveve, iqembu leDynamos lizadibana leleFC Platinum ngaseNational Sports Stadium, kuthi iqembu leBlack Rhinos lizadlala leleYada ngaseVenkere. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Uluveli kuliviki kuhlelo Woza Friday somculo osakhulayo uLondile Muzomuhle Siwela wazakala ngegama lokuthi nguLondi, yena ocula umdumo we-hip hop ekoBulawayo. Asizwe nixoxwa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda. Intsha eningi ithakazelela umculo yakulezi nsuku, omunye wakhona yi-hip hop. Yikho nje uLondi ecula wona. Sisungule ingxoxo laye chasisa ngembali yakhe.
Ngizalwe emulini yakoSiwela, ngizalwa ngumama Msipa. Kuyikusho ukuthi emulini yangakithi sizelwe saba yisikhombisa. kuyimo oqala ngifunde ezikole ezibalisa o Dumezweni Primary School, ngafunda eMgalini Primary School, ngazofunda njalo laseSigombe Primary School, ngasuka ngafunda eMandwane High School, ngaphinda ngafunda laseTrust Academy School.
Umuzi uthi uyacula leminye imiculo etshenela nxa esemutsha kwezokuhlabela.
Ukuhlabela ngiqale ngo-2019 ngisebenzise kakhulu lo Blue Master okunguye Blues Records. Ngazosebenza njalo futhi le-Street Culture kakhulu. Imusic yami yona kahle kahle ngigxike kakhulu ku-hip hop, kodwa ngilokuphuma nje ngishaye igqomu njalo ngishayele piano.
Namhlanje kumhlaka 1 Ntulikazi sinanza leli langa lapho baba welizwe umuyi uDr. Joshua Mqabuke Nkomo osithiyayo khona ngomnyaka 1999. Ulondi uyathinteka lanxa wengakazalwa kodwa uyayazi imbali yakhe, yikho nje enze iculo ngaye.
Thina njengentsha sihlanganele kuyikusho ukuthi mina uLondi ye-Street Culture sabona kukuhle ukubana njengentsha sikwazi ukubona ngathi sikhiphe ingoma siyishayela yena umdala Nkomo njengoba siwashiya. So continue rest in peace. So sithi makalale ngoxolo lapha khona njalo siyamkhumbula loba singamazi. So sikhiphe ingoma yona ethi Umqabuko sitshayela yena umdala
Indodana esibindi ihlala ichess, refuse to honor the white, Bomo was right, the decision was tight. Bakuthande sulele ngale corruption, for incomplete omission. Nyongolo ithotha selodwa, now stronger than our strength. Ubuhlungu sibuzwile, abanomona sibakhuzile. Our emotions are stronger than our feelings. Wakhuluma kwazwakala, louder than your voice, the truth is bitter than our anger. Lala ngoxolo nyongolo, siyakhumbula.
Umuzwa omuhle siwela uthi uyaphambili ngomculo kabuyeli emuva, njalo umculo wakhe usutholakala emakhasini enkundleni zebulenjini eze-intanethi, njalo ngamlandela emakhasini okuzilibazisa awe-social media.
Kwamanje sisagxile kakhulu ku-YouTube, Instagram at Londile Muzi, iphinde nitholakale futhi njalo ku-Facebook Londile Muzi, ukanti ku-Twitter Londi Music. And then WhatsApp kona uyambamba ecingweni 078 637 551.
Ulondi emsilaye kuhlelo WhatsApp was a Friday Stephen and Plus Hotel ichukela igama namu ngeze Jesus Banda.
They speak different languages but they are one. 22 years without you, Mdala. Kurafu, Sleli, Sivus, who's the next Joshua? Our people need to Mdala. Father, speak of my table, King of Zimbabwe.
Aye, Silkuba, Lapaga, Slam Sanjis, the Wakulu Londi, who made the Chagalaki Gan. Long kids to a hotel, Lolam Sanjis, the city, developed a Vigi, and the sugar.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.